ukungena kukababa uThamisa esiya phezulu asiyo nto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijimezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuyindezela umama umakhulu wayenguye kwakuvice president owayethethwe edaleni le-Congress yabo-ANDC yini, kumbe yikuthi zingenele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini, angazi. But khona lokhu kwenzakalayo kwenzakala ngaphandle kokomthetho ebandla le-NDC. So yinto vele esingayithanda kuziyo ubana ukukhwela kwaba kuJamisa esiya phezulu yinto engazangenzwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi ukhanya ngazani ibandla le-ZANU-PF lilesandla konke lokhu okwethulwe umthetho wandaba. Ungathini, ungatshela abantu thini bona?
Into emangalisayo mina ukuthi bona abantu bathanda ukuthi bona nxa kule nto emele iphume endaweni njengemthethwandabeni ngale, nxa kungeke kufeza yabo sebehle bekugqiqela bekwenze ingane sengitshele ithini sebengahamba yiZANU-PF. Kodwa mzukwana, nxa imthethwandaba ufake inqubo esandini yalo uzethithi yahanda bona kezulo kulo yele ngalokhu ngalokhu. That's been double standard njengabantu khonapho. Abantu kumele bevume ukuthi nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully ukwamukele uyoqhangela ubana uthomasenga kunokuthi every time nxa kuthume impumela engahambelani lawe usuphikisana naye. Pho wena usufana nomuntu ofuna ungena kuresi ogijima uthi ngawufuna unumber one, nxa waso number one uzilayo ivela kuhambanga kuhle. So uzaba ngumuntu onjani nxa uthi kadlala? Abantu abafunde ukuthi bona nxa impilo iphumile ngendlela engashiyele ebeyikhangelele ngayo bakuvume bathi gracefully accept njengalokho engakwenzayo umuntu ulanda kampompoma gracefully ngemva kwakho konke lokho engakwenzayo la. Kodwa ngathi ngisho ngiphuma ekhethweni bekhetha ijahalelakomoya e-challenge angizange ngitshone ngisiba kumbe senjani, ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi ngelele ke uCharles akaathibingelabi le-button le lamba abafuna ngiyisekele khona ngizamsekela noma ingenziki nangezanupeni ayizeisedi ngabhala nakuyo-twitter nakuyo-facebook konke nakuyo personal ezalandoda nxa ubona sokunzima vuya mina lami ame-pilotnoleji ngizakuncedisa lapho lapho ngoba eneday sifuna into abantu bethu bahlale kuhle ekulanda kampompoma kuphela.
Ungabaxwayisa uthini abantu be-NDC ngakhonokhu-ke isinqumo esithethwe umthetho ndaba kumele benzeni?
Nxa uThamisa epopular ezikulengedin is ngabayenze into efaneleyo athiye njengokutheka emthethwandaba babize icongress njengokutheka emthethwandaba nobana utaanonjelangeyabengu-sg kabize icongress angabe uThamisa ayemudla umaqhubha eseyafika abe sesiba-ke ileader yendc epheleleyo engelakungundengundi njengalokokhona kathena isesimbezela kabi nxa uvele ukwazi ona upopular uyabusesabani kodwa ukuthi wenza into lani futhi kona rule of law landela phela umthetho. Umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo. So kulungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle abantu bami hayi isondawo sikhulumile ngiyakuvuma lokwana hayi asabenze icongress ndazazilongela ngathi ng-sg zizicongress ndeza bayebizicongress afika azinda kona hade anikabasebe into enhlekaleyo.